sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sonke siyakwazi ukuthi uJames Van Mswere, uJones Msara, uGarwe laboZiyambi abakhuluma nge-2030 ngasonto abazibumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ikuthi bagcine bethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Bunanzwa usuku lwePresident's Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqalise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Mnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezanu-PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi esethula amazwi la umsakazi we-ZBC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezanu-PF lizaguqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokufuthelana okukhulu kuzanu-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sisuxoxelwa ke wamela isigaba seBhinga edalela ePhalamende elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Spanda yena othi uMnangagwa umkhohlisi.
UMnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJames Van Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma laboZiyambi abakhuluma nge-2030 ngasonto abazibumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe, ngoba ngabe kuthiwa khona yinto abazibumbeleyo yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwa izimali nguye. Kulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungani elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
UMnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engazi ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyukuzama ukusivala amehlo. UMnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani lesi nesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba uKing Munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
UChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi, ambona ukuthi uChiwenga leyana into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa, kanti abantu sokufuza ukuthi bebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, kula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa angani nguye yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli weBhinga edalela ePhalamende ekubandla le-CCC. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF uMnumzana Malaki Nkomo, yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku-2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi yena hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amatomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalinye ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikho khona uma esitho yena is a constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azazise intathe lezindaba utshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuZANU PF batshiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambona ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kudla ibandla leli, ibandla leZANU PF ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hhayi mina ngisakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhali ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla uMongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengeZANU PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla leZANU PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba ne-Congress. Abantu bazahlangana ku-Congress kulapha okukhethwa khona abantu abaphansa khona izandla kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF njalo wake waba ngumeli weinsiza edalela ephalamende. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abahlamuki be-M23 sebehluthune idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwayenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amaningi loba inhlanganiso ezigoqele African Union, SADC, le East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kaMnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press ababika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bafikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. Tshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngele-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uyakuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele DRC uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loMnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila kutholayo ukuthwalele nge-African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Afrika. Okwesibili yikuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi i-ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama-M23 ngamathuthi kakhulu alobudlelwano labathuthi eRwanda kube sokuba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kathi Rwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 lapha uPaul Kagame eke waba kubutho likaMseveni ngale belilwisa la kuMseveni la seselinyilwa licatsha besalwisana khona ngale labeUganda so singakunanzela kakhulu bale support so yikubona ukuthi amandla abo kaso zabodle ngenxa yokuthi bale support isupport evele emazweni ngala amabili engwaqabuleyo iUganda leRwanda
ye khonapho ke babadube nxa sigangela sidula sibili kutho ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ake ayipisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo so ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bacine bethethe umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wakhe njalo kumele kunye sikunanzile ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC minjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa ngakhayela iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe so kungafica ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazayithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotestwa kakhulu i-2000 kilometers away from lapha bona bakhona so bazayelokhu besondela bethathe ilizwe ukuze befike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi la enganjani angethuka khona ngoba siyakunanzeka ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Community kumbe esadik uthitekedi esikhathini esiningi uyabe ngekho umongameli we-DRC so khonokhana kubunjwa khonaphana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazabe lokhu kumele ithathe ilizwe lela kancane kancane bazibathina sibise bengasasuseki ezihlalweni abazebe ezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs TV Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheki kunkulumo zokubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba elemelika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa ngohulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanza ngomvulo wesithathu kuNhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunanzwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizise imbali yalolu suku sixoxa lomnumzana Washington Jamela olandele zombusazwe weMelika njalo esizana leseZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu, lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekuselebrethwa i-birthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi ke agcina ehlanganiswa ama birthday eka George njengoba imhla ka 22 lwahlanganiswa ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakuleli lizwe abenza umehluko omkhulu.
Singathi luqhubekela phambili luqakathekisa na kumbe sekulusuku nje olubali ke for kwabanye?
Hayi, ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyilokho esingathi commercial holiday nje, ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulabo abathengisayo. Ngabona ama-adverts akhona, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa-ke noma luyi-federal holiday aluso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe, ngithi ngapha i-winter kuma-states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalele ezindlini, so alungeke lufane lamanye ama-holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephande begcwele besenza into ezithiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilithwana. Kodwa-ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika George Washington eMount Vernon, Virginia, nokufanayo futhi ku-memorial ka-Abraham Lincoln.
UMnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika, obesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Kusigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa lonkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa kobulawayo, ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele, ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sekurehabilitator siyabe sikunika i-medication siyakhanya udokotela uyaqala kukhangele vele sicala sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana nomntwana uthatha into etshiyeneyo, then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi sibatshengise ngendlela ezi-right ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi find entertaining is something else. So basically them away from that locus, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, whereby we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapo ke nxa usubavalela abantu konapo kwabe ungahluphi yini, babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka konoko kuthatha izinto zabo kumbe labe liphongwa nxa libanike mbijana kumbe kunja?
Oh no, they do ngoba saphela bakuyivoluntary siyabathika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabafuni. Akula muntu ofuna ukuthitshwa kuthiwa ukhanjiswa rehabilitation ngoba bayabupholisa phela bakwenza, uyabona. So thina singabangenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami mina, ngiyabenza bengakhanuki ilokhu ze kulike kunje ngulama-gym. Bayajima wesikhathi siyabakhipha ubusinxaso sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile entertainment legazibo ama-le different games. So ziningi izinto esinazo eziba-entertainer, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezwe ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bezwe ukuthi progress yabo. And then i-social worker khonaphana, u-social worker laye owabe ekhuluma labo ama-needs abo aba-advocate-layo ngakwe ukuthi bala ama-needs, because labo kufanele belwe ama-needs abo. Then sesikhuluma la singani siphakathi kwabo le family Lokho update family ukuthi kunje wesikhathe esiningi bayo bezondela ifamily vele bengabaletha khona pha. But diet wise they are abaningi abaspoiler.
Kuba spoiler ngani? Akutshele Mancube spoiler ngani
thina? Hayi nje ulike kakhulu ukudla. Ukudla babe badla ngas process 6 times a day. Uyabona but okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa. Uyabona ngoba kuma psych meds ngoba abanye bakhona njani kubaba kuma psych meds because into yakhona igcina sidala ama psychiatric problems.
Mhm. Abafisa ukuthi bakuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isenta yakho le kubizwa kuthiwa kuyini?
Isenta yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab. Ise Southbourne Park.
Abantu bakuthinta njani? Yebo, bakuthinta njani abantu?
Ngithinta abantu bengangithinta enambeni iUS number yami u 317-519-1473. Eri yaphu directly 2637825-7603. The number yet to a Value of Hope. Again, 2637825-7603. As long as they are available WhatsApp, AMI USA number, but like available WhatsApp.
Unkosazana Sugu Ncube isizalwane seZimbabwe esileklinika elapha abathatha izidakamizwa. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseMelika. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama-Mighty Warriors selulubhekise e-Angola lapho elikhangelelwe ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lakuqala ele-Women's AFCON Qualifiers enkundleni ye-Stadio Joaquim Dis eLuanda ngolwesine. Asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona likhangelelwe ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo phambilini walomdlalo. Ukuhlazelwa lodaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ngokuthi Sports Grind with Buhle.
Ngibona ngani ichance yokuthi Ncube zinayo our league ngathi ileague yabafazi it is upgraded a bit players are now fit compared to ukuthi kudala ileague yethu yayi-on off but last season imidlalo ye-successful ileague yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo naleyo so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu kutournament eyadlala last year waba wathathi i-golden lapho ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenze ezikukwayo ama-few foreign breast imakhiletipha ukhona laphana no urubimbo odlala ese-israyeli laye ukhona so yeah and our strikers they're good Ethel was i-top goal scorer last season uleague and i-tournament so lethemba ukuthi sizadlala kuhle.
Singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima.
Iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma-social media awo ngananzelela ukuthi i-preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba affecta ikuthi thina elethi iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga you know ukujalo ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawuselidinga last night send off sibone nje konke kuhamba kuhle even ku-camp lapho bakhempe khona speaking to the captain unobukhozi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the FIFA and everyone else eZimbabwe nje ukuthi
lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp
Ngilele STP 7. Ayishabonga ngenyaka izulu ngathi kungcono. Inkosi isikhumbulile. Abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe akusekho okunye abantu abangaphila ngakho. Kodwa ayishabonga inkosi lenyaka. Ngiyabonga ngumasengwa okobulawa iphumi lemadenkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Noma nje iy'ndaba zami zingasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa-ke hhayi lami ngike ngifike elijikayo kuzana uPF. Zobohla amanyosi, thina singabanye abantu esivele esifanele ukuthi singandleli kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina. Okwenzani akudingi thina, ku-right impela, yekelani bezehlulekele bebodwa. Ngoba bathi besenza into le elokuzena ukuthi bathathe izanu bayenze ukuthi kungani kuthiwa amanye ama-parties ngama-tribal parties, especially iZaphu, beqamba amanga. iZaphu ine-90% abantu basempumalanga and saqhubeka sayesiZaphu yasidiliza izanu kanti vele i-M yabo ukuthi bebenze one party state. Kanti vele wayengakhulumanga yena ngokwakhe umnanga ukuthi lapha simina sengiyinkosi sengisenze one party state. Uyagula lo.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7. Ngiyacela ikifundi audio yami beyizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe kuthiwe sivukele upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befake ama-box. Siyacela bebe serious bonke abantu be-ZANU PF, bengazodlala ngabantu lokho. Okwenzakala kudlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term. Hayi, akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kanonyana Stewart, bakaStudio 7, basakazi bethu linjani, hayi thina siyaphila.
Cilani like lisibuzile Bochomo Gawule, ngoma lakhe inkomo, ngathi bonke nje abantu bemathibelele ndaba kuzana indaba le kuthiwa isindebelo fanele sife esikolweni sasafundisa ukuthi bathini ngayo le ndaba le. Ngoba lokho sibazi ngoba ibhizi nge-30 kuthiwa 30 wathi 30 kamnanga kwale nge-30 bathini ngale ndaba le yezikolo ukuthi isindebelo fanele sife. Cela besiphendule nje uChuma singabantu bakwaMthwakazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isindebelo sofanele sibulawe. Ma uthi awufuni kubhalisa isishona kuthiwa yi-language yakuqala. Sicela besiphendule khonapho uJoseph lo umalakhe inkomo.
Studio 7, Studio 7, salibonani. Kanti afundwa ngaphi lama audio? Afundwa ngaphi? Silalela abanye, eyami kayifundwa. Ayifunda, sibonge bakithi, sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sekungani uNkulunkulu angasilalela asenzele kuhle, esikucela kuye, sithole izilimo, amabele esike siphumule ukuthenga impupho bakithi emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi, kayidlalwe phele yami lami Studio 7, kanti kuphambana ngaphi?
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla. Sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele-DRC. Siligqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.